Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu abalezimoda kazibe roadworthy baziregistwe zikompite lezupho, hayi ukuthi abantu baza kuthiwa lonke ngenani kuzupho, bangangena kuzupho abasabhadalwa kahle, babhadalwa after 3 months.
Ibandla le-MDC Alliance selikhuthaze uhulumende ukuthi alungise elithi yingxabangxoza ekukampani yezupho ngokuvumela ezinye imoda ukuthi zithwale abantu.
Lusizi ngokuthena kwababa uJohnson Mkandla. UJohnson Mkandla umuntu wokuqala ngapha esigabeni seMathebelelend esokuthi akhulume udaba lwe-ground lomgabe ngesikhathi vele lelo bala lizila lapha eZimbabwe ukuthi likhulume.
Wayengumanje kobulawayo njalo elilunga lebandla leZaphu umnumzana Johnson Mkandla kasekho. Woza Friday namuhla silomculi weRumba uHonest Khamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy ephethe idlalade lakhe elitsha alethule ebambisanelo Ellen Ndoda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Ibandla le-MDC Alliance likhuthaze uhulumende ukuthi alungise elithi yingxabangxoza kwinkampani yezupho ngokuvumela ezinye imoto ukuthi zithwale abantu. Njalo lanikeza uhulumende amacebo okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 emabhasini la. Obona ngenhlelo zemoto zokuhambisa kuleli bandla umnumzana Clement Chikwinya uthi amacebo la abalisa ukuthi abantu beqhelelane emabhasini la ehlanzwe kokuphela, njalo wonke owagadayo avale amakhala lomlomo ngemask. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa uhleze sithi kufanele kusetshenziswe amabhasi lemichova ezukho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, njalo uzengezelela lezi izimota. Ukhuthaza amapholisa ukuthi ahluthune imota ezingabhalisanga kwinkampani yezukho, kodwa zithwala abantu, njalo okwamanje abazigadayo sebezabhataliswa imali yefayindi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxa lomnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance.
Sonke kambe si-over 13 million eZimbabwe sokuza kuthiwa abasigadi izupho. Emadlambuzi ayikho izupho, echolocho ayikho izupho, amatitsha okuthiwa kaye fundisa emaphandleni uzahamba ngani, njengoba amabhasi wonke ayihambe emareserva sathathwa ayasebenza emadolobheni. Kambe izupho leyo efoselwa abantu ngenkani, kunani kule nyosimbe kugcwele imfayo nale ye-COVID ukuthi uthi abantu bahle batshabalale, bakhwehlelane, baphefumulelane, akula okuthiwa social distancing, abantu baphonga ukuhlala kungani zinhlanzi ezisemagabheni.
Manje udaba lolu lungalungiswa njani njengoba sibona ukuthi ayisikho kwakuqala ibandla lakho labanye bekhonona ngenkampani yezupho kumbe ukusilela kwemota zokuhambisa?
Thina asifuni udlame, kodwa mbona ngani abantu kabalandele i-constitution eyokuthi uma sebehlukumezwa bona benzani. Ukuhlupheka kuzala izimfa eziningi, i-depression le-stress ukuthi ingqondo ingacina sidubekile, umuntu uyaphongua uzokuthiwa uwile. Abantu kabavuse umhlonga bakhangelane lesilo hashi ukuhlala lisithi liyahlukumezwa lina lingazivikeli. I-constitution yeZimbabwe ithi kule self defense. Uma wena subona ukuthi sebefuna ukuthi uyengena kuzupho usazi ukuthi ungabamba umkhuhlane we-COVID, ufanele ukuthi uzivikele. Thina sikwazi ukuthi imshikashika yaqala ngamaphoyisa, ngamapholisa sebevaliwe ukuthi bangasebenzisi amakhombi. Yizi iningi yazo izimota zamapholisa azama lawo ukuthi aziphilise. Sokungena labanye abantu labo abalezimoto ezincinyane ukuthi baziphilise. Kungenani sithi i-privatization ukuthi abantu abalezimota kazibe roadworthy, baziregistre, zikompite lezupho, hayi ukuthi abantu baza kuthiwa lonke ngenani kuzupho, bangangena kuzupho, abasabhadalwa kahle, babhadalwa after 3 months, bona bebhadalwe ngama-RTGS, kodwa abantu abanye babhadala kuzupho ngamayusa. Konke lokhu ikuchaphaza abantu, ikuhlukumeza abantu, ikubamba abantu ngaphandle kwesandla. Kungani umakiti ungamfaka ekhoneni la uyeka eze kubambe intamo? Yikho ke siyacwicwiza sithi vusani umhlongwa lizivikele. Thina be-MDC siyabe lokhu sitshela amazwe, sitshela ilizwe ukuthi into eyenziwa iZANU-PF ayilunganga. Khathesi selizabe ke lihlupheka lize likhohlwe ukuyarejista linqaphe kuvote ingcosana. Mahlabe Zulu, vukanini.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, esixoxelaye ekobulawayo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebeyizigidi ezidlula ezimbili lengxenye 2.6 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine. Lokhe uhlelo lolu lwasungulwayo elizweni sebesedlula isigidi esisodwa lengxenye 1.6 million abahlatshwe ijekiseni yesibili. Ngokutshona kwelanga layizolo kubikwa kulabantu abalikhulu lamachumi amahlanu lasitshiyagalombili i-158 abahloliwe batholakala bele-COVID-19. Leli gciwane libulele abalichumi lanye 11.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Wayengumantshi wobulawayo njalo elilunga lebandla lezapho umnumzana Jansen Mkandla kasekho. Indodana yakhe umnumzana Sikhumbuzo Mkandla uthi uyise obele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisitshiyagalombili lanye i-81 ubhubhele edolobheni leli. Kavezanga ukuba uyise ubulewe yisifo bani. Uthi okwamanje sebelungiselela umngcwabo. Umufi obelwela ilungelo loluntu wake watshela wayengumongameli uMoyi umnumzana Robert Mugabe ukuba axolise ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi sombhoxazo weGugurahundi. Umnumzana Mugabe wala ukwenza lokhu wathi umnumzana Mkandla wakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba balobudlelwano lohulumende ngaleso sikhathi kulandela isicelo sakhe lesi. Wacina ebaleka eZimbabwe wahlala kweleBhilithani. Uphindele ekhaya ngomnyaka ka-2017 uMugabe esesusiwe esikhundleni sikamongameli. Isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana Patrick Ndlovu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi umufi wayeyindoda emadodeni.
Lusizi ngokuthona kwababa uJohnson Mkandla. UJohnson Mkandla umuntu wokuqala ngapha esigabeni seMadebelelendi esokuthi akhulume udaba legugurawundi lomgabe. Ngesikhathi vele lelo bala lizila lapha eZimbabwe ukuthi likhulume, bekuyisikhathi abantu bebotshwa bejikelwe ejele ngokuvula umlomo nje uthi gugurawundi.
Akubeke sibule amafitshane ngakhonokho.
Bamkandla ngesikhathi esebenza kugovernment engu-regional magistrate waba kwazi ukuthi acele umgabe bekumeeting amtshele ukuthi avume i-ground amtshele ukuthi alungisele laba abahlukumeza ngesikhathi so-ground ngabe kwakwaba kuyinhlawulo kuyikuxolisa kuyikulabhela osekuhambele ubaba umkandla i-government yakithi ayikalithathi lelo nyathelo lo mgaba wakhona sezewahamba layo kuphele sukubonayo ku-government khathesi nje imizamo yokuzama ukumbambatha kodwa ayikathathi inyathelo lokuthi ikhulume iqiniso ukuthi kwenzakalani ngoba uze kube le ndlela enqubela phambili kumele kukhulunywe iqiniso ngokwenzakalayo kwenziwa ngubani sesingadinga maybe ukuthi wayesenzelani kodwa kuqakathekile ukumgqoka ukuze sihloniphe sikhumbule abantu abanjengabo umkandla lalapho abanye abashabalalayo liqiniso kumele likhulunywe.
Lo umnumzana Patrick Ndlovu isikhulumeli sebandla lezapho ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Umongameli Joe Biden weMelika namhla wethekelela isabelo seLouisiana lapho kulomonakalo omkhulu odalwe lizulu lesikhukhula uHurricane Ida elibhidlize izakhiwo eziningi lachiya abantu bengelamizi, umlilo wamagetsi, ukudla lamafutha ezimota. Izulu leli libulele abantu abafike phose amachumi amahlanu, 46 eNew York, New Jersey, Pennsylvania lezinye indawo lakhukhula amabholoho izindlu lokunye ezabelweni ezichiyeneyo. Umongameli Biden uthi uhulumende wakhe uzanceda bonke abehlelwe ngumonakalo lo. Odabuka eZimbabwe ohlala e-Upper New York, umnumzana Busani Mbuso Ntini, utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi baningi abantu ababhekane lo monakalo odalwe lizulu leli elesikhukhula.
Izulu lakho nasibili beli liyanokuthi nxa likuthole uphandle kumbe udrayiva, hayi impilo yakho ibisekudenja kakhulu.
Siyabona ukuthi-ke kukhanya ngani kulabantu abafika amathumi amane 40 khonapho-ke ababulele izulu leli endaweni zenezulu ze-New York ne-New Jersey. So singathi-ke abantu kusizwa kuthiwa bafisa ukuncedwa ngani ngokuzwa kwakho khonapho?
Yeah, I think inxa yokuthi kusiba lezulu elinje eliflada izindlu into yokuqala efunakalayo shelter. Kusuka ku-shelter then ama-long term kumbe ama-immediate you know, needs, ukudla, you know, lento ezinjalo njalo. So isikhathi abantu laba vele ngoba ama-basement abaningi aseflood-ile indlu yakho ayisahlaleki. So somele umelele ukuthi izulu iqale lehle mbijana lamanzi ehle ukuthi ku-vacuume wona ama-basement lawa izindlu zi-dry. But into eqathele yokuqala vele yi-shelter, then after shelter kuzafunakala into ezinjengokudla lokuningi.
Ye, so ungabatshela usithini abantu ngakhonokho-ke isehlakalo lesi?
No, ikwenza kankulunkulu. Into enje, njengoba sixoxa nje vele ukuthi mina kumpembaza ukuthi angu-Ida vele hhayi, omama ukuthi angu-Ida vele babe anthwa balolaka. So mbona nganikho kwenzayo leyo, ikwenza kankulunkulu, kulanto esingakwenza. Oqatshile ukuthi nxa ukwazi ukuthi indlu yakho i-flooded ungathathi ama-chance zama ukuhlala kiyo ngoba kungenzeka ukuthi iwe. So hayi, nxa kule ndlu yakho i-flooded zama umzamo wokudinga i-alternative you know, shelter for now. Lokhu kwenza kankulunkulu, akulati esingalwenza, kodwa hayi i-government yalapha ngiyazi ukuthi izanceda.
Lo umnumzana Busani Mbuso Ntini obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseNew York khonapha eMelika. Live Talk namhlanje sikhangela isimo sokumelana le-COVID-19 eZimbabwe kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
icala le-Supreme Court kwele Melika lithi ngalisuze limise okwamanje umthetho esabelweni se-Texas ovimba abaningi abafisa ukukhipha izisu esabelweni lesi. Abaphikisana lo mthetho lo bebefuna idale leli likumise lokhu ngoba baningi abalandela umthetho wakudala okukhipha izisu. Isabelo se-Texas City akumelanga umuntu akhiphe isisu esesile nyanga leviki. Umongameli Joseph Biden uthi umthetho owethulwe yi-Texas uzaphazamisa abantu abaningi eMelika ngoba ulakho ukwethulwa kwezinye indawo elizweni lonke. Lokhu kwethulwe yi-Associated Press lomsakazo we-Voice of America. Amapholisa esabelweni seZamfara kwele Nigeria adinga abantwana besikolo sekhaya abangamajumi ayisikhombisa lantathu 73 abathunjwe ngabantu abahlome baphelela abacatshangelwa ukuba ngabalecaja. Amapholisa atshele umsakazo we-Voice of America ukuba amalecaja la kukhanya edinga imali yokufumbathiswa engakakhululi abantwana laba abaguqela abangamajumi amahlanu lantathu 53 abangabafana labangamajumi amabili 20 abangamankazana. Abadabuka kwele Afghanistan abaphumelela kuhlelo lwe-US lottery visa balakho ukwehluleka ukuya kwele Melika kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso ngumalicaja eTaliban. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba kuvaleke imingcele kwele Afghanistan kulokhu kusalungiswa amaphepha abaphumelele kuhlelo lolu olwenziwa emhlabeni wonke jikelele.
Ingcwethi zokulondolozwa kwembali zithi kuqakathekile ukuthi kube lembhalo yokulondoloza imbali yelizwe ezingasetshenziswa ukwenzela ukuthi ontanga bethole ulwazi kwelakusasa. Osakhulayo umnumzana Nyasha Kwazemba okumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu njalo engumlobi ulobe igwalo lesihloko esithi The Struggle for a Free Zimbabwe. UMichael ve Studio 7 exoxa lo mnumzana Kwazemba ngalolu gwalo.
Leli bhuku ngilibhale ta ekubeni senge ngahlala phansi ngabona isisa into eziningi ezenzakala elizweni lakithi ukuthi no into ezenzakala elizweni lethu they need to be documented for the future generations zizobona ukuthi ilizwe leli sikilo sithi salikhulula kodwa hayi akuzange kusisize lutho. Ngakho ibhuku leli sithi the struggle for a free Zimbabwe because asikaqedi ukulwa lokho sisilwa ukuze sizikhulule.
Sakhula ayo kuyini okukhuthaze ukuthi ubhale lolugwalo?
Okungenze kwangikhuthaza ukuthi ngibhale igwalo leli ukuthi ngibonile ukuthi elizweni lakithi ukhululekile ukukhuluma kodwa after the speech awusakhululekanga. Kukhona ukuthi unyamalale, kukhona ukuthi uchaywe, kukhona ukuthi kwenzakale something kuwe. So ukuze sibe le voice eningi ngicine ngihlala phansi ngabhala lolugwalo ukuthi ngibe le voice yami eningi abantu abaningi bazokuzwa ukuthi hayi uGwazemba ulani alakho enhlizweni. Ngikho kungenze nje kwangikhuthaza ukuthi ngibhale leli bhuku elizotshengisa ukuthi sime ngapi njengelizwe njalo siya ngapi njengelizwe.
Leli bhuku lithinta indaba ezimayelana ngokuthuthukisa intsha yakwele Zimbabwe. Sikhangela okusanda ukwenzakala kwele Zambia lapho intsha iphume ngobuningi babo beseyovota. Ubona ngani kukhona esingakufunda na njengabasakhulayo?
Ye, kukhona igwalo lolu luza encourage abantu abatsha ukuthi bazilwele, bazimele, bazi ukuthi isitha sethu esilwa laso ngubani. Njalo lesi sitha siphetheni sijonge ukwenzana. Okwenzakala kwele Zambia kuyathabisa ukubona abantu abatsha bebambana besiyalinda amavoti abo okutshengisela ukuthi kusasa lelitsha labantu beseZambia solukhanya bakwanisile ukuzilwela bazikhulula kubantu kade besithi bazabe bezoletha utshintsho kanti labantu abazoletha utshintsho bazobhidliza. njoba thina silungiselela lothu kwethu for 2023 lami ngiyabambana labantu bonke abezimbabwe intsha yonke ngikhuthaza ukuthi kasibambane nini siregister ukuvota ngiyathemba ukuthi bhula liza khuthaza intsha ukuthi labo bekwanise ukuyazimela bekwanise ukuthi bazilwele ukwenza ukuthi amavoti ethu esiwavotileyo akhanye
kuyini okufisa ukuthi ozabala leli bhuka kufunde okumayelana ngembali yakwele Zimbabwe
Ngifuna intsha ifunde ukuthi sisuka ngapi kustruggle for a free Zimbabwe kustruggle ye democracy ukuthi sisuka ngapi njalo sisiya ngapi njalo sikhanyeleleni sisiya ngapi njengelizwe leZimbabwe ngikhanyelela ukuthi bafunde into eziningi babone ukuthi sitha esila naso it's bigger than what they think and bafunde ukuthi sibambane njengentsha sibambane njengelizwe leZimbabwe bafunde ukuthi to protect their own vote bavuzisise kahle kahle lembali yeGugu round ukuthi yasuka ngapi njalo isiya ngapi iqonda ngapi kumele kwenziweni ukuze siqolelane sidlule kuleyo iparty yeGugu round ngoba kunje sikhuluma ngeGugu round abanenge ungakhuluma lentsha phandle ngithema mbhalele libhuku ngingaxoxa ngelabantu abatsha kakhulu ngibabuza ukuthi lizisisani ngeGugu round abanenge babe kutshela ukuthi asikwazi ngakho akwadlula it's past but sifuna bezwisisise ukuthi into why sikhuluma ngakho ukuthi iGugu round yayingasonto encane it was a genocide
hayi isikhathi sesedlule kumangoyi nyasha gqiba lengxoxo
so abafuna lolugwalo bengangithinta ku +26377649818
lo umnumzana nyasha kwazemba umlobi ogwalo olulesihloko esithi the struggle for a free Zimbabwe obexoxa icingweni lo Michael Bay we studio 7 Kwezemidlalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors libe ngujiki lobhanqa 0-0 lele bafana bafana ilase South Africa namhla emini intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Athani azabhekana amaqembu athile ama-Warriors laseZimbabwe kanye lele bafana bafana laseSouth Africa kungeleleni lisekulitshayela emambuleni limpumela ichiwo mabili la maqembu lomhlomelo wodwa ngalinye kusibasi ka-Group G semidlalo yokudinga amaqembu azancintisa kunkezo yamazwe omhlaba e-World Cup Qualifier. Obebukelela umdlalo osibonakaliswa Ndlovu uthi umdlalo wanamhlabe kuyisidudu ebesingabukeleki.
Ibhora lakhona belingachazi. Ngazi ukuthi kumbe ukuthi ama players amaningi aweZimbabwe asakwanisa ngokubuya le South Africa layo. Ah lamhlobo engandlaleli yokungicaceleyo. Ngingazi kumbe ikhoko nokuthi league yabo layo isanda kuqala. So kuyaphambila ngazi sibili ukuthi singakwanisa ukuqualify thina eZimbabwe.
EZimbabwe le South Africa zikusiphasa ka group G ndawonye le Ghana kanye le Ethiopia zona ezidlala namhla ebusuku ngomvulo mhlazi isithupha iqembu le South Africa lizemukela ele Ghana ukuthi ele Zimbabwe lizavakatshela kwele Ethiopia ngolwesibili mhlazi isikhombisa lokupheleni kwemidlalo yezibaya amaqembu azaqeda ehlezi phezulu kwezibaya ezilithumi azafakwa embizweni yaxegwe kugcine kusela amahlanu okuyiwaza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba uzaqutshelwa elizweni laseKhatango nyaka ozayo umqhudelwano phakathi kwelizwe leZimbabwe lele South Africa uqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leZimbabwe elizintshantshu zomdlalo wenguqu wabesifazane ele Black Rhinos lizadibana lele Mamelodi Sundowns lase South Africa kudingwa intshantshu zesigaba seCOSAFA iqembu elizanqoba kusasa lizakuyaphatheka kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase Africa ezaqutshelwa elizweni lase Egypt ekupheleni kwalonyaka ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji
Woza Friday namhlazi lomculi weRumba uHonest Kamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy ephethe idlalade lakhe elitsha alethule ebambisanelo Allen Ndoda uMadala Boy ucula ekwele South Africa njalo idlalade lakhe leli lesihloko esithi Impi ya Mache, untunga mlingomo wa Studio 7 usipha lolu daba.
Boy, ungomunye wabaculi bakuleli abalohlonzi asebeleminyaka leminyaka besemculweni. Nangu elonda imbali yakhe.
Emculweni lana ngiqale ngo-1986. Ngisafunda phela ngise umfana wasesikolweni ngiqala music. Kwaze wathi ke ngo-1997 ngemva kuba senge ngacula lamaqembu afana labo Ndolwane Super Sound ke ngingomunye womsungulo walelo qembu. Kodwa ke okwaba kuhle kakhulu ngo-1997 lapho engaqala ke ukurekhoda idlaladlalami lokuqala. Ngiyaziqhenya ukuba ngizalwa intombazana yasesikhalangeni, njalo ngilako khona lokhuyana ukuthi ngingumuntu waseMalawi, ngilinyasa ngizalwa ngubaba obuya eMalawi.
Idlalante leli lilengoma eziyisithupha ezibalisa ethi likhona na umangobongobo eqede jika impi yamatshe liyasewula kanye lale ethi udlala ngami. Kolakala njani idlalate Dallas?
Uma ngabe ukufuna ingoma yakwazi ukusithinta ku 081 736 1796. Bese kusithi ke kwabanye abakude kakhulu siyakwazi ukuthi singene kuma digital stores ku YouTube nikwazi ukudownloada izingoma.
Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Ngizathanda ukubonga kakhulu abalandeli, ngibonga kakhulu yena kwayena uAleni ukuthini sikwazile ukusebenza umsebenzi wethu utshengisele njalo uthando lokuba umculo uyawuthanda ngokuza from ebuya eEngland landa ukuthi ezokwenza idlalati lelo kuJupiter. Ngiyabonga ngimi uMadala Boy inyasa elidala umsana wona nechikalanga abanondiziwa kwazo ngiyentalazi. Sibonga kakhulu nakubalandeli.
Uphuma ke enkundleni uMadala Boy ehamba lo Alendoda ngale.
Siyuphiwa ngu-Honest Kamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy kudlalade lakhe elitsha alithole ebambisane lo Alendoda. Bacula ke bese South Africa. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Ibandla le MDC Alliance likhuthaza uhulumende ukuthi alungise elithi ingxabangxoza ekwinkampani yezukho ngokuvumela izinye imoto ukuthi zithwale abantu. Wayengumantshiki obulawayo njalo elilunga lebandla lezaphu umnumzana Johnson Mkandla kasekho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.